labo abezano abathi bona it could be acting angwazi ukuthi khona bakhumbula yini ukuthi unabanyama owayesebenza lo David Coulthard wanyamalala. Angikwazi njalo ukuthi bakukhumbula yini ukuthi uDzamara lanamhlanje kakwaziwa ukuthi umzimba wakhulele ngaphi. Angikwazi njalo ukuthi bangabe bekwazi yini ukuthi uThondira Indira kanye labanye abaningi singakhuluma be-MDC bodwa kodwa sikhulume even labo abezanu abafa ngendlela ezithiyetshiyeneyo. Angikwazi ukuthi basawukhumbula yini. Singawaqamba amabizo maningi kakhulu. Angikwazi ukuthi basawukhumbula yini. Then-ke uma sesizokhuluma ngokuthi kulama rock element. Uyabona i-rock element okwakuqala yi-element. It's not a stray element. I-element ekhona lapho okukhulunywa khona nge-element kutho ukuthi siyabe sikhuluma njalo nge-command structure. Ukhona oyabe bathumile. Now, uMinister of Information obuyipho obufuze asele khona ikuthi khona ngubani ke ukhomanda walawo ma-rock elements. Ngoba nxa singamazanga ukhomanda walawo ma-rock elements, kutsho ukuthi siyabe sigaye ukuthi hayi ukhomanda kulokhu kungukhomanda welizwe oba ngubaba umnangaba.